Namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Otilius Vanda obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Yena oqala ngokuchasisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise abantu amagabha afuzayo.
Inani siliki le-COVID liyakansa kodwa okukhathaza kakhulu abantu besifazane. Yona ngokwayo nje i-vaccine ama-centers angkhona alama-long queues ukuthi umuntu ayenelise ukuthola i-vaccine. Njalo kuyenza lokusebenza kube nzima ngoba abantu besifazana ngabantu abaphila ngokuzisebenza engingathi ngama-vendors iningi labo. Ephila ngokuzisebenza ukuyadinga i-vaccine kubathathela isikhathi eside ilanga lonke umuntu acina esetshayelwa likhona lokuthi kuvalwe engasebenzanga okudala ukuthi imali zabo zingasenelisi ukuthola ukudla ngoba khona lokudla kwangikhona ngalesi sikhathi se-COVID. So kudula ngeyokunye kungezelelwayo ukuthi izitolo ziyaphangisa ukuvalwa kube sokuthengwa ebantwini phansi okuyabe sokulentengo ephezulu ephezu kwale esithenga ngayo ezitolo.
Uhulumende kathesi uthe wonke umuntu ozafika lapha okuhlatshwa khona amajekiseni la kuyamela ehlatshwe nxa u-5 engatshayi ntambama.
Kuba ngcono kuzaba ngcono kodwa inani lezindawo zalapho okuhlatshelwa khona yizo ezilutshwana eziyenza abantu begcine sebeminyeni bona bevele besiyadinga khona ukuhlatshwa okuyingozi ukuthi bayagcina sebesoka lapho abahlatshwa khona bevele sebewuthethe lowo mkhuhlane.
Sike sabona kulo hlelo lwalabo abathengisayo ukuthi bayehlatshwa, kambe singathi iningi liphungukile yini?
Abantu bebeminana begcwala kakhulu lapho kuhlatshwa khona okuthi abantu bebebaningi okudlula wona amajekiseni ngokuhambani kodwa bazanile ukuhlatshwa sibili laba abazisebenzayo iningi lankhona.
Kuqalisa i-COVID-19 kwake kwaba lempiko yokuthi kulodlakela ezindlini ngoba abantu bengejayelanga ukuhlala bendawonye isikhathi eside kangaka kungasayiwe emsebenzini. Uhlupho lolu solunganeno yini kathesi?
Udlakela lokhe uqale uhlelo le-lockdown luya lukhula kakhulu ezindlini ngoba nakho labantwana sebetshona bekhona ezindlini ukuganga lokona kuba kuningi lokungazwanani ezindlini kuba kuningi okunye kudalwa yikhono ukuthi abantu bebezikhandlela. Iindleko zendlini seziningi ngoba imuli isitshona ivuthene ingasafakalalanga isiyadinga ukudla. Udlakela luyakhwela kunye lezigebenga zibeningi zidalwa yikuthi labo akade bezincediswa kunhlelo zokuhamba engathi abamakhombi abangekho kuhlelo lokazukho labo sebengabantu asebephelelwe yimisebenzi asebehlezi ezindlini selo abantu batshontshelwe emini libalele bagazwa emini libalele.
Lina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lile nhlelo yini eliziqhubayo eziphathelane le-COVID-19 kumbe nje eziphathisa abesifazane ngempilo yabo?
Ngingathi inhlelo ziningi kakhulu kodwa inhlelo kathesi sizenza kubomakhalekhukhwini ukuthi sixoxisane labomama ukuthi singancedisana njani nokuthi abantu kabazivikele. Yikho kathesi sikwenzayo kakhulu njengenhlanganiso ngoba inhlelo zokubuthana kazisavumi ngomthetho we-lockdown lokhona. Kodwa kumarediyo lingaphofensi kuzonke inhlanganiso iyakhuluma njalo singabantu esiluqakathekisayo uhlelo lololukhona kathese lokuthi abantu bezivikele bahlatshwe bagqoke amamaski behlale ezindlini mabesenelisa. Kodwa uhlupho yilololu ukuthi umuntu uzahlala endlini uzadlala.
Lo nkosazana Otilius Vanda obona ngeziphathelane labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.